banengi abantu abathi ukusetshenziswa kwama-bond notes asegugudeke okumangalisayo nxa kuqathaniswa lesisindo sedola lemelika kuzakwenza umnotho ubhidlike ngamandla. Bathi ukuthengwa lokuthengiswa kwedola lemelika emkambo wensitha wenza ukuthi umnotho ungasebenzi ngemfanelo. Abakhulume lomsakazi we-Studio 7 eHarare namuhla bagoqela umnumzana Mlindelo Mancutshana othi kabona ukuthi kuzoba lenguquko kwezomnotho ngomnyaka ozayo.
Umnyaka suphelile u-2018, khathesi sesingena ku-2019. Xa sikhangele abadala bezanu siyabona ukuthi akula nto abayaziyo abazayenza ukuxotsha amadokotela, ukwethusela ababalisi ukuthi bangastrayikhi. Khona lokhu kutshengisa ukuthi umbuso wabo ngocuku, umbuso wabo ngobuncindezeli, ngakho akula bungcono obunye obuzabuya. Ngakho ukuthi sithembele ukuthi nxa kulabadala bezanu besembusweni kule nto ezaguquka, akula nto engiyibona ezatshintsha.
Lokhu kusekelwe ngukosikazi noMathemba Ngwenya othi abazali abaningi abasoze benelise ukuhlawulela abantwana imali yemfundo ngenxa yesimo esibi somnotho welizwe.
Umumo lo okhona eZimbabwe khathesi angiboni ukuthi ulakho ukuthi uguquke emaduzaneni, ngoba izinto zinzima kakhulu. Intengo zikhwelile ezitolo ngendlela engenziwe. Nxa ungena lapha uza kuthiwa lethi yisa kunje, bengifuna ukudingela umntwana umuthi nje wokukhwehlela, ngatshelwa kwathiwa yi-$15 ngebhondi, kodwa ngilethe $4. Ngiyawathatha ngapha ama-$US nje abantu bengawaholi. U-2019 lo nxa efika ngibone ngani kuzawa lobunzima obukhulu kakhulu. Izikolo njengakathethi ama-school fees akhwelile, amanye ama-boarding schools sebiza ama-$3,000 to $6,000. Kambe shuwa iyayithatha ngaphi imali njengayenale engako?
Kodwa umnumzana Munashe Mtuta oyebandla lezanupiefu njalo ekukomiti emela leli bandla kwabatsha koBulawayo uthi umongameli Mnangagwa uzaguqula isimo somnotho.
U-2019 uzaba ngumnyaka ozaba lenguquko lentshintsho kwezomkhonomi welizwe leZimbabwe. I-government yezanupiefu ikhangelele ukuthi itshintshe izinto ngendlela ephakameyo. Sibonile ukuthi u-2018 ube ngumnyaka ophele izinto ezinganazi mangakuhle, kodwa ama-programs e-government akhona ayatshengisa ukuthi kungaba lobuhlungu kwakathesi, kodwa sisiya phambili sizaqalisa ukubona izithelo zama-programs asebeafayile under i-transitional stabilizing program efakwe ngu-Minister of Finance.
Umnumzana Spencer Mzizi sakamuzi seHarare uyakuphikisa lokhu.
Umnyaka lo ozayo ukhanya sibili uzaba ngumnyaka omubi kakhulu. Mhlawumbe mina ngokubona kwami ngathi uzaphosa ufana nalo umnyaka ka-2008. Ngoba singakhangela kwezenotho isikhathi esiningi sesiye sakubona lokhu ngo-2008 ukuthi singathi thina kudithemayinwayo ukuthi imali imi kanjani. Kodwa ngenxa yesimo semali okwamanje siyabona ukuthi hhayi imali le abathi i-bond note ngani iwa insuku zonke, okutshengisa ukuthi ngomnyaka ozayo mhlawumbe kuzaba wezi.
Ingcweti kwezomnotho umnumzana Itayi Chuma uthi kumele kukhishwe imali yohlobo lwama-bond notes ukuze kulungise uduko lokuswelakala kwemali.
Nxa sikhangele umnyaka esingena kuwo lo omutsha u-2019, ngibona sibili kuzaba ngumnyaka onzima kakhulu, ikakhulu uhulumende welizwe, ngenxa yokuthi singakhethi uhulumende lakathesi kakenelisi ukuthi ayenze izithembiso azithembisayo uZulu ngesikhathi ekhankasela ukhetho. Sathola ukuthi imali lokhu isala iswelakala, imisebenzi ayitholakali. Konke lokhu kutsho ukuthi nje kuzaphambanisa sibili ukuthula elizweni.
Okwamanje odokotela bakhalele umsebenzi ukuthi ababalisi bafuna ukuholiswa ngamadola emelika. Ngimele i-Studio 7 useHarare, ngu-Gibson Bebe.